So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 9 kuNhlolanja 2022 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akuthabisi ukuthi imali yangkhona mina ngiyibona akula mali ngoba kakho ngokutshintsha a fraction of everything tshola vela ama-RTGs besithi bazazinika in cash in mash kanti kathesekaai sizabhadela ngani ifees yabantwana ukudla kwangkhona akula lutho abenzanga lutho infact akho ngifuna kuhamba ngesilungu sabo kuphela akula lutho abakwenzileyo.
Izisebenzi zikahulumente sezamukele ngemizwa etshiyeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokunga amachumi amabili ekhulwini i-20%.
Silelungelo elisemthethweni we-constitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota.
Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elitshumi lasitshiyangalombili kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa State of the Nation address aza kuwethula kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% ngedola leZimbabwe. Uhulumende uthi uzazibhadala njalo amadola alikhulu i-$100 ngemali yeMelika. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule isinqumo sokuba izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo ekuqaleni kwenyanga ezalo lokubhadalelwa ezinye indleko. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye ababalisi bebengayanga emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngomvulo besithi abalamali enileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi kuyabadanisa ukuba uhulumende kafuni ukubapha imali ababeyihola ngo-2018.
Silokudana okukhulu kakhulu masikhangela uhulumende esenza ihlekisa engaka. Kambe kulo muntu othi umntwana nxa ecela ukuthi ulambile imbisitshwala sesiphelile afike ekhitshini atshintshele umgano kube kuselezona eziyani imvuthu kuthiwe nansi isitshwala esitsha. Sina njenge ATUS ncimende mhlawumbe bekhuluma labe NJC ababalisi lezisebenzi zikahulumende kakakhulumi lazo uhulumende ngoba izisebenzi zikahulumende azikhulumi ngokungezelelwa imali, zikhuluma ngemali yazo yatshontshwayo ngo-October 2018.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umbalisi uNkosikazi Nomathemba Mlotshwa yena othi imali leyi kayeneli.
Mina uhulumende weZimbabwe ngani uthanda ukungixala kancane ngoba angizwisisi nxa yethi yena kunje namhla sivuke amaphephandaba wonke egcwele thiwona ama-civil servant sengezelelwa isalari. Kodwa ungathi uyakunanzelela isalari le ingezelelwe emaphepheni kodwa hatshi zahle emabhenki kubabalisi lamanye ama-civil servant ngoba kubathi bona bazanika ababalisi 20% phezu komholo wabo. Ungananzethi umbalisi ohola 20,000 RTGs. I-20% ye-20,000 RTGs yi-4,000 pounds. Okutsho ukuthi uyabe esehola 24,000 pounds.
Kodwa omunye umzali uMnumzana Pearson Sibindi uthi imali le incane esithi kayisoze yanele.
Umende ubona ngazathi uyenza into ebukekayo. Kodwa thina njengabazali nxa sikhangele njalo njengezisebenzi zakuhulumende sisho ukuthi akula lutshalo uyenzileyo ngoba le mali vele ayincedi nxa ingabelokhu ibuya yi-RTCS. Sikhuluma kanje izinto zizaqalisa ukukhwela ngamaviki alandelayo ngoba imali leyo bathi yona bangezeleni. Kodwa singakhangela nje i-percentage yabo leyo abayikhulumayo ye-20%, sesikhangela namasalari esiwatholayo siyabona ukuthi akula mali engezeleleyo.
Kodwa omunye umbalisi ongathandanga ukuveza igama uthi imali le izabanceda ngoba uhulumende uzozama ukubapha idola leMelika.
Hayi, aso kungcono shiwa ngoba izimota zethu kanti sezingena duty free. Imali yona le ngeze sesicwansa ukubhadalela abantwana bethu school fees, konke sesicwansa ukwenza ngoba babefuna ama-US. So kungcono khathesi, hayi. Hayi, siyabonga, shiwa sokungcono sibili.
Lokhu kuphikiswe ngomunye umongikazi unkosikazi Patricia Phiri othi kabasoze benelise ukwanelisa indleko zabo.
Akuthabisi ukuthi imali yangikhona mina ngiyibona akula mali ngoba kakhona ukutshintsha ngathi a fraction of ebesiyithola kudala ama-RTGs besithi bazazinika in cash in March kanti khathesi sebesiza sizabhadala ngani amarenti ngama-$45 ifees yabantwana thina ukudla kwangikhona akula lutho abengezelanga lutho abenzanga lutho in fact bahamba ngesilungu sabo kuphela kula lutho abakwenzileyo.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule, kodwa empikweni wakhe awethule izolo umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ukuqhubeka behlanganisisa izikhalo zababalisini. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi zifuna ukuphiwa iholo elalizithola ngomnyaka ka-2018 elamadola ngamakhulu edlula amahlanu eMelika, $540. Okwenziwe nguhulumende kucatshangelwa ukuba kwenzeliwe ukwenqabela ukuba ukutshengisela kwababalisi ngokungayi emsebenzini kungagcina kusabalala kuzisebenzi zonke zikahulumende. Uhulumende uphinde wathembisa ukuba uzabhadala izisebenzi zakhe indleko zesikolo zabantwana bababalisi, ukubanikeza imali yokuya emsebenzini lokuba bathenge imota phandle kwelizwe kungelamthelo. Okunye njalo kuthenjiswe nguhulumende kuba uzawakhela izindlu zesikolo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Osakhulayo weGwanda owathunjwa wabulawa ngenyanga edluleyo kwazotholakala umzimba wakhe usuwonakele ngolwesihlanu ungcwatshiwe kuleli dolobho namuhla. Abaningi abakhulume kulumngcwabo bebekhala ngokuthi kabasahlalisekanga ngobugebengu osobubhahile eGwanda. Ngokunjalo bakhuthaze amapolisa ukuthi aqinise ingalo yomthetho. Iningi licabangela ukuthi uThembani Moyo engabe wabulawa wakhitshwa ezinye izitho zomzimba ngabantu ababejonge ukuzisebenzisa kundaba zobuthakathi. Kulaba solwa ababili asebebotshiwe phezu kwalesi sika bamiswa emthethwandaba ngovulo. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi ebelithe gwaqa esontweni esabade elokishini lesenondo lihlengezele inyembezi lapho uyise kaThembane uMnumzana Marvelous Moyo elandiswa okwenzakala kusukela ngelanga intodana yakhe ngamalala kusiyafika lapho itholakala singamathambo. UThembane ubikwa walandwa ngumngane wakhe kumaviki amabili adlulileyo emcela ukuthi amphelekezele endaweni ze-West Nicholson ukuze abuye setshayela imota eyivele khonale njalo wabhadala amadola eMelika angama-40 US dollars. Bathe besehle ezitolo zembembezi kwathutheni imota okwaphuma khona amajahathile amdumela amfake emoteni basuka ngesiqubu ngomgwaqo konde eBaybridge kwahle kwaba yikho unamalala kwakhe. Ugogo wakhe unkosikazi Effie Mlotho Sithole uthi njengomdeni badabukile kakhulu.
Sisakhulu sasisiza ukuphuma kulamazimo nxabe sithethe sicoxele ingane kwami kulamazimo kulokusithwalandisa kulezidlile kulezidlileke ngisebenze ebala elikhulu ina to describe omadla abantu abangelandaba lempilo yomuntu eqakatheke kangako befuna izinto zidistance ukuthi bangani baqumaquma balahlela bethathana angathi bavulela ukuntulo nemigundwane.
Umakhelwane unkosikazi Maretha Dube uthi kukhona ukunuka santungwana kulolu daba.
Hayi, bhrad ikhona langothi esibulo womuntu My corrupt in the corner, now one person or moon, I'm so sick. My heart is sick. My mother, how many people? I want to have a very good word. Say the big, big family. Say the big, big family.
Umngane kaThembane uDumo lweNkosi Dube abakade behlabela bonke uthi sebedlele evalweni
sakwazi ukwazi ukuthi kamuntu okukhangela ukusimakele kudaweni fanani what are they thinking about asakwazi no one is like people are taking advantage ukuthi siyakekwazi simali ngayifuna so it's easy to lose like wahambe engakwazi ukuthi it's now the end
ukansela kaward 5 Mnumzana Gilbert Dube, uDuzulu kasahlalisekanga ngobugebengu sobukhona.
Uma kade silalele kakhulu zonke izikhulumo ezilaphana nabe zikhuluma ngokuthi zicela ke kube ne-security phakathi kwethu. Abantu ke babe nokuthi uma behlezi bangahlezi benqineka ukuthi kungathutsha abantu nje besebenzisa loba yini laba abaye benezikhali onjenge amahloka izingqamu babe yiwa asebefaka umthetho sokusenza impilo ezenzima. I-security yona ngwayo sisiba ngucwala kulabantu.
Induna umbiko masuku wasemathetheni uthi kuyadinga ukuthi abomthetho babophe ziqine.
Kule need yokuthi kuqiniswe konke umthetho uqiniswe uqine kusuka emakhaya abazali balaye abantwababo babakhulu babafundise ukuqakatheka kwempilo sisedlula sesiyafika kulabo abaphethe umthetho bazi ukuthi umsebenzi wabo yikulondoloza umthetho baqinise khona lapho engangunanzelela isikhathi esiningi angazi kumbe yindlela abasebenza ngayo but bathi bangafika emakhaya lapho ubone ukuthi abangani babo bokuqala yibona laba bantu elibasolelayo ukuthi bayizigane
ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncubebe.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kufunyanwe abantu abedlula kancane ikhulu 137 bele COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kubhubhe oyedwa. Abedlula isigidi ezine 4.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela leli gciwane kuthi asebehlatshwe esibili bedlula isigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa 71,095. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi phansi kohlelo lwe-mobile voter registration olusaqhubekayo. Likhomishini ithe ibhalise abafundi abanengi ezikolo ezitshiyeneyo namuhla. Izeki ikhuthaze njalo uZulu Makhaza ukuthi laye abhalise ngobunengi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Le nkuthazo iza ngesikhathi bebikwa belokhe bebalutshwana ababhalisayo endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezabelweni zemathebelelendi sombili lakobulawayo. Sixoxelo ake wamela inkayisouth yedale lephalamende umnumzana Abednego Pepe.
Silelungelo elisemthethweni we-constitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota. Kungakhathalekile ukuthi kathesi sibuza ukuthi uvotela yipi party kumbe ubhalisele ukuvotela yipi party. Kodwa kwakathesi sathi thina wonke umuntu kabhalise ukuyavota. Angabhalisa ukuyavota ama political parties asezabuya ezekhuluma nalabo ababhalisile ukuvota ukuthi bona basiphatheleni. Kuyadingeka ukuthi sonke nini abazali bakhuthaza abantwana, amachurchi akhuthaza abacongregates, abangani bakhuthaza abangani, izihlobo zikhuthaza izihlobo, abazali bakhuthaza labantwana babo. Kwenzela ukuthi sihambeni sonke ngokuqinisekileyo ukuthi siyebhalisa ukuvota ukuthi nxa kufika u-2023 ama-political parties eza kutsho ukuthi engcono yiphi. Mina ungambuza njengobhebhe eyami i-political party engiyibona ingcono kathesi yi-CCC, Citizens Coalition for Change, yiyo engcono ukudlula wonke amabandla. Kodwa ke lokho siza kufaka nxa abantu sebebhalisile, sesibatshela ukuthi singcono ngaliphi.
Ungathini kulabo abathi kabasiboni isidingo sokubhalisela ukuvota kumbe khona ukuvota ngoba kudala abantu bevota kodwa kungela tshintsho ibandla leZANU PF kuyilo elinqobayo?
Nxa wena usithi ke hayi mina ngizwe ukuyabhalisa ukuvota, unjengomuntu othi khona okwenzakala kathesi kulungile. Kodwa umuntu obona engani okwenzakala kathesi kakulunganga, kulilungelo lakhe ukuthi ayebhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi ngo-2023 bamnikele lo thuba ukuthi alungise lokho okungalunganga. Ngoba akula munye umuntu ongasilungisela, akula makhiwa ngasilungisela, akula African Union engasilungisela, akula SADC engasilungisela. Thina abeZimbabwe kufanele siqalise ukuthi sizilungisele thina ukuthi sifuna ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. Andubana bese sinxusa lawo amazwe omhlaba, sinxuse o-African Union, sinxuse o-SADC ngento yethu eyabese sizicabangele yona ukuthi sifuna ukuthi utshintsho lwethu lube ngale indlela. Ende khonoko singakwenza kuphela nxa sibhalise ukuvota.
Umnumzana Abednego Bebe wake wamela iNkayi South edalele parliamente. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa zidlela evalweni ngaphambilini kombiko obalulekileyo wesizwe owe State of the Nation Address oza kwethulwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kusasa. Zithi okuzethusayo ukuthi uRamaphosa ulakho ukwethula uluhlu lwemisebenzi ezavinjwa ukwenziwa ngabokuza iphiwe izizalwane zakwele South Africa kuphela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa zithi zifuna uMongameli Ramaphosa acacise ukuthi uhulumende uza kwenzani ngenani elikhulu lezalwane zakwamanye amazwe elenza imisebenzi eyeneliswa ngezakwele South Africa ezingasebenziyo. Bafuna bakwamanye amazwe engqatshelwe ukungena emisebenzini ebalisa endaweni zokudlela, eyezindlini, eyezokwakha, eyezokulungisa inwele, eyezemapulazini leminye eminenginengi engadinga amakhono. Inhlanganiso yosebenzi kwele South Africa ECOSATU ekumanyano lebandla elibusayo le-African National Congress ithi kanelele ukuthi uMnumzana Ramaphosa atsho ukuthi yiziphi indawo ezigcinelwe izisebenzi zakwele South Africa. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance uMnumzana Gayton Mackenzie ngomunye ongafuni ukuzwa ngokuthi kulo muntu wokuza ovunyelwa ukusebenza kwele South Africa.
We are very clear, 100% jobs in South Africa should be reserved for South Africans.
Yonke imsebenzi sifuna ithathwe izalwane zakwele South Africa ababuyele kubo.
They must go home to their country. We are not going to stop.
Le yinto esitshe izalwane zeZimbabwe zithitibele. Iningi lisebenza kuyonayo lemikhakha uhulumende okuvele kubudala isithi yiyo kufanele isebenze izizalwane zakwele South Africa kuphela. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesimvula uthi nxa uhulumende engathatha lelinyathelo kuzatshabalala ithemba lempilo uzizalwane zeZimbabwe ezizinkulungwane ezigcwele kulezi ndawo.
lokho kuzothiya sikwesinye isimo esingasaziyo njengoba kuyimanje asizazi abantu bathintekile kakhulu kumanje sibhekane lesimo se COVID sibhekane lombulalazo oyi corona virus ngokubona kwami kule minyaka embalwa ezayo isifo esizahlukumeza abantu bonke isifo esizohlukumeza abantu abaningi kakhulu isizoba isifo esithinta ezengqondo abantu balimile kakhulu engqondweni.
Le yinto ekuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Mawande Ncube yena uthi zindaba ezisabisayo.
Indaba yobuhlungu kakhulu. Iningi labantu baseZimbabwe bazasithola bengasasebenzi. Kuzokuba nzima ke ukuthi bathole imali yokubhadala lapho abahlala khona. Ngitsho lokubhadala abantu ababo esikolo. Kutsho kona ukuthi ikusasa labantwana bethu lifile. Akumangalisi ukuthi sibone abantu begcwele ezitaladeni. Besala khona ngoba ngisenelisa ukubhadala lapha abahlala khona. Into esuka ingithinte kakhulu lokhu ukuthi ezitaladeni lapha sekuthiwa abantu bangasathengisa izinto ezifana lamatamatisi leziwithi. Pho abantu bayophelela kuphi? Bayophephela kuphi?
Umnumzana Themba Ntaba ekhulu Phiri yena uthi kuyadanisa ukuthi izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe zizithola seziphakathi kwalesi simo. Ngesikhathi iningi livele selibhekane lokwesulwa kwamaphemithi abekwasebenzisa kweminyaka elithumi edluleyo.
Njengoba futhi amanye ama-industry lawo aguqela lawo esiwabalisileyo ama-security lama-farms nama-restaurant nje awagcineli futhi abantu amapensheni kuma-majority of cases. So sekukutsho ukuthi abantu bazophuma nje bengelalutho bengakwazi ukuthi baqalephi impilo zabo. Abanye sebeguge kakhulu ukuthi vele sebengehluleka lokuthi bayiqale phansi impilo. Mhlawumbe kuzoba limaza engqondweni oyikutsho ukuthi singaba nabantu abaningi abagijima ezitrejini ngoba sebengasaphilanga kahle engqondweni ngenxa yesehlakalo lesi.
Udaba lokusilela kwemisebenzi selihluphe kakhulu kwela South Africa osekwenze iningi lamabandla ezombusazwe azidingela amavoti ngokukhuthaza ukuthi kuxutshwe abokuza kwela South Africa. Loba nje isikhathi esiningi bevika ngokuthi batsho labo abaselizweni okungekho emthethweni. Ngenyanga ephelileyo umnumzana Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela udaba lwabokuza abaseSouth Africa ngoba kukhanya selufukwa ngamabandla ayingozi okungenza uqhamuke udlakela lokucwasana obuzwe. Umongameli Ramaphosa ukhangele lokwethula inkulumo yakhe yesizwe kusasa ntambama. Mestulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumaro.
Ibandla leZANU-PF lithi akusilo qiniso ukuthi lixotshe umqondisi walo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Tafazwa Mugwadi njengalokho okuphuma enkundleni zobulembu. Umkhokeli weZANU-PF uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula ngokusemthethweni kusasa umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo olwamabhayi elections. Kubika uStandekile Mhlanga.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli saleli bandla umnumzana Christopher Mtswangwa ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eHarare. Umnumzana Mtswangwa uqhubeke wathi ibandla lakhe likhangelele ukunqoba emaphandleni kanye lamadolobheni lapho izihlalo eziningi ezathathwa libandla leMDC Alliance eselisaziwa ngokuthi yi-Citizens Coalition for Change yena athi aliqhubi umsebenzi ngemfanelo.
It is a signal by our president that he cares for the urban voter. So we have put a lot of attention into the rural area with Pumvudza, with all the irrigation schemes, and there's palpable improvement of life in rural areas. People are happy.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Siziva, uthi ibandla lakhe liyasola ukuthi uhulumeni okhokhelwa libandla leZANU-PF uyavumela imbuthano yebandla lakhe kodwa enqabele kumbe ebophe mahlayana amalunga e-CCC nxa ezama ukukhankasa kumbe ukuqhuba imhlangano.
Kuyini okwenza ukuthi nxa bezanu PF behlanganela bekhapena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngavuke nesentshamisa nxa sebehlangana kube yinkinga? Kuyasifabanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepe seyelo. Njalo ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo koBulawayo enkulumane saba lenkinga ezifananayo. Akuzange kube lababotshwayo kodwa kwaba lokumiswa kwezihlelo zethu zokukampena okutshengisela ukubana ke akulesithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho. Kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Ukuhlaziya lolu daba, asizweni umbono kamnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-Freedom Alliance.
Ubaba uMthwanga nxa esithi khona izanu izanqoba kubaleka nje ekuthi atsho ukuthi khona bona kulolu khetho lolu ukuqilibezela kwabo kuza kuba phambili ngoba ukuqilibezela kwabo nawo ukuthi kuba yilokhano sokucentralized siyabazi vele indlela abenza ngayo kuma by elections. Angiyiboni indlela yokuthi abantu bakithi ngendlela izanu yehluleka ngayo ukuthi bangathi khona bayivotela ngoba sokuyibhaye election. Nxa kuyikuthi izawina izanu njengoba sitsho izabe iziwinisile ngoba iphethe konke izeki iphethwe izanu iphethwe yi-security sector. Kuthi uthi sebezathuma ke uthi gumba ukuthi enze lokhu abakufunayo. Thina-ke njenge-Freedom Alliance sicabanga ukuthi ukuze into zonke zime ngendlela eziyiyo kubole umnotho kuyikwehluleka kwayo. Angiyiboni mina iphumelele. Njalo umkhankaso abathi bayawusungula kungani kuyibo bodwa bavunyelwe ukukhankasa amanye amabandla engakhankasi? Elinye ibandla lingathi lisungula umkhankaso walo uzathola ukuthi liyavinjwa. So-ke ngaleyo ndlela ngeke kubalwe ngokuthiwa izanu iyabiwinile. Siyazi ukuthi njenge-Freedom Alliance nje luhlupho esizabhekana lalo nje njengoba kuqala ibandla lethu lalo lifika kumbe inhlanganiso yethu ifika kwezombusazwe.
Kusenjalo umnumzana Mthwangwa uthi akusoqiniso ukuthi izanu PF ixotshe umqondisi walo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Thafazwa Mgwadi njengalokhu okuphuma enkundleni zebulenjini. Uthi umnumzana Mgwadi ulokhu ephethe isikhundla lesi njalo ngosakhulayo osebenza gadalala futhi ethenjwa ngabakhokheli bengatshaza leli bandla. Imele umsakazo weStudio 7 ngikhonapha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sizithethe ngebezihamba phambili. Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamajumi amabili ekhulwini i-20%. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zivikwa sezihlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa we-State of the Nation Address aza kuwethula kusasa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Igama Muntungameli Nkomo.
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.